Inhlanganiso ye-World Food Program ithi indlala isisasele ngamandla emadolobheni eZimbabwe njengasemaphandleni njalo ithi kobulawayo. Inani labantu abadinga ukuphathiswa ngokudla selikhwelile lisuka kunkulungwane ezilikhulu elilamatshumi edlula ayisishiyagalombili 181,308 nyakenye. Layaphose kunkulungwane ezingamakhulu amathathu 272,804 lonyaka. Linhlanganiso ithi okwenza umumo ube mubi kakhulu yikuthi isimisa uhlelo lwayo lokupha abalambayo emadolobheni imali yokuzithengela ukudla. Ithi ukuvalwa kwalolu hlelo kuthiya abantu abanengi ikakhulu omama abazithweleyo abamunyisayo kanye labantwana bengaselandlela zokuthola ukudla. Elizweni lonke jikelele okugoqela emaphandleni abantu abalambayo abadinga usizo oluphuthumayo bayizigidi eziyisishiyagalolunye 9 million. Kunyanga isanda kwedlula uhulumende wethu la isicelo semali engange 3.3 billion US dollars yokudingela abalambayo ukudla. Lanxa uhulumende esithi uphakathi kokuqhuba inhlelo zokuphathisa abantu laba endaweni ezitshiyeneyo zemaphandleni, abantu abanengi bathi abakakutholi lokhu kudla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi inani labantu abadinga ukuncediswa ngokudla likhwele kangaka ngokuba indlala inkulu ngenxa yesomiso, ngenxa yokungani kwezulu kusuka nyakenye kwenze ukuthi abantu abaningi edolobheni emakhaya lasemaplazini bangalimi. Lala abakade belima ema-irrigation ngenxa yokuthi izulu kalinanga, amanzi akhona kawasekho, akade bethelela ngomthombo amanzi kawasekho njalo. Ngakho-ke inani liyakhwela lalabo abadinga ukudla ngobuningi babantu sebelala bengadlanga, kusebengadlanga bayakudinga-ke ukuthi bancediswe kakhulu ngenxa yesimo abakuso.
Njengoba uhlelo lwe-WFP lolu soluvalwa abantu abaningi besala bengelancedo, uhulumende yena engaphathisa ngandlela ba?
I-WFP inceda kakhulu ngemali le yokupha abantu ngokuba ibikasiza ukuthi bathenge ukudla lalokho abakudingayo ukuze bakwazi ukuphila ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke le mali nxa isimiswa ngezizathu zona lezi eziqanjwayo kutsho khona ukuthi abantu baza basensizini ezinkulu kakhulu okwedlula lokho akade bekukho. Okudingakalayo yikuthi uhulumende asuse izimali azinqande lapho ekade zisiya khona azise kulokhu osekuvelile ukuze isikhala leso sesivela ngenxa yokuthi i-WFP isisusa lezi zimali zingasekho, uhulumende angene kuzo kuso azifake lezo zimali abantu bakwazi ukuphila. Kanti-ke imali eziningi ziyalahleka bakithi ku-corruption, ziyebiwa. Ngabe lowo mthombo we-corruption yavalwa leli lizwe ngabe liyenelisa ukondla abantu ngesikhathi sendlala losize?
Elizweni lonke jikelele siyazi ukuthi kulabantu abangu-9 million abalambayo, kodwa uhulumende uthi uyabaphathisa abaningi endaweni ezitshiyeneyo. Abaningi bathi ukudla kabakutholi.
Siyathemba ukuthi kuzavalwa isikhala sonke abantu abakuso, kungabi khona ukubandlulula lapho kuphiwa ukudla ngokuba abantu kumele bakuzuze ukudla kungakhathalekile ukuthi kuleli qembu kumbe kuleliyana lezombusazwe ukhuluma luphi ulimi, uyiphi iprovinsi, ukuliphi ikhaya, umhlophe kumbe umnyama, mdala kumbe mkhulu, ngowesifazana noma ngowesilisa. Bonke bamele bakuthole ukudla lapho bekudinga noma bengaphi kwelizwe. kungela kubandlulula ngakho ke siyathemba siyakhuthaza njalo njengabantu ukuthi ukudla kufinyelele kuye wonke umuntu kungela kubandlulula laba bangakakuzuzi kakuyefika khona asebekuzuzile bakuzuze bonke kungela kubandlulula phakathi kuza kwenza ukuthi isithunzi sabantu beZimbabwe sigcinakale siphakamiseke bahlonipheke ngokuba kulilungelo labo ukuthi babe lokudla kulilungelo lokuthi bahlonitshwe kulilungelo lokuthi bangabandlululwa ngenxa yalokho abakukhethileyo kumbulima abalukhulumayo kumbe ukuthi banjani.
Umnumzana Fidlela Ncube ngomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association. Sixoxelaye ekubulawayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.